abeze-DI baveze lokhu besethula ugwalo lwenhlolisiso le olulesihloko esithi ZANU-PF Military Deterrence of the Village Vote Perceptions of the 2018 Election Environment emkhosini owenzelwe e-Media Center. Omunye weziphathamandla ze-ZDI ophatheke kulolu phenyo, uMnumzana Bekezela Gumbo, ulandisa ngabakutholileyo.
Into esiyenzileyo njenge-ZDI ikuthi sihambe sikhulume labantu abahlala kuma-communities ukuthi besitshele ukuthi bake babone yini amabutho phakathi kwabo, njalo bazwa njani uma bewakhangele, njalo njengoba sebezavota kuba kubenza becabange kanjani njengoba besiyavota. And sikuthole ukuthi amabutho akhona and i-government ithi balande into zalokho okuthi uhlelo lwabo le-command agriculture.
Okwenze bakhethe kuya kulezi zigaba benzele khona linhlolisiso, uGumbo uthi yikwanda kwabakubutho kizo ezilamalunga e-ZANU-PF axotshwayo esetheswa umlando wokuba yingxenye yababesekela owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe lo nkosikazi wakhe uGrace.
Ukucabangela kwethu kwangokuthi sifuna ukuzwisisa ukuthi iZANU izayenza kanjani ukuthi izame ukuthi ilungisise ama-effects okuxotshwa kwalaba bantu ekhethweni. So sakhetha izigaba zena lezo iChorocho North, sakhangela oHurungwe, sakhangela oZwimba North, sakhangela bonko omaSwingo, sakhangela izindawo zonke ezilama MP axotshwayo ayizani izo sasizikhangela. Yikho lapho esagcina sesithola khona ukuthi hayi sokulamabutho amaningi kakhulu ukudlula ini injwayelo.
UGumbo uthi kungalesi sizathu bekhuthaza abazazoqapha ukhetho ukuba bangakhangeleli ukubona udlakela oluvame ukuba khona minyaka yonke yokhetho, ngoba olwalonyaka ukhetho luqhutshwa ngendlela ezikhaliphileyo.
So esikucelayo ukuthi kungabi yithe esikutshoyo, thina esikwenzayo ukuthi sivusi sinika abantu khophe, ngoba into esi-emphasizayo ukuthi akula muntu esikhulumelayo thena seke wabona amasotsha echaya umuntu kumbe seke wachaywa, kodwa ukusatshiswa yiko okugcweleyo. So thina sithi akungeke kube le-free and fair election lapho okulabantu abavota ngokwesaba bengavoti ngokukhululeka.
Kodwa isikhulumeli sabakubutho uKennel Mgwisi uqina ngelokuthi abalobufakazi bokuba amalunga akubutho aphatheka kwezombusazwe mabaye mangalela emapholiseni. Abakubutho baqina njalo ngelokuthi amalunga abo abonakala esemaphandleni ngaqhuba umsebenzi wabo wokulondoloza ilizwe, ukuphathisa ekwabeleni ukudla, ukuqhuba imisebenzi yokulima phansi kwe-command agriculture lezinye, hathi ngoba bekhankasela usekelo kwabe-ZANU-PF njengalokho okuthiwo ngabantu. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.